Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izulukandaba welamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 Mphalakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu usale ebambe wangaphansi ngemva kokuba umthethwandaba uthe amapholisa aqale edinga ubufakazi bokuthi umnumzana Job Sikhala wadala icala andubana athoniswe ngomnyaka ozayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi ukuvalwa kwamanzi bekunganeno ngekhefu leKhisimusi.
Ngibona ngani sokungcwala abekhona nje iholiday abantu batholile amanzi kanye noma isikhukhula mhlana sekade sokukhangile.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala ezimathonsi kulandela ukubhubha izolo kwengqungquthela yomdlalo uphele oweBrazil obele mvukuzane.
Ngo-2020, iBBC Sport actually yayenza ivote, carried out a vote amongst wona lama players engikhuluma ngawo, and uPhele was voted the greatest player in the world.
Umhlabeleli wakwele South Africa obelodumo uMampintsha obhubhe ngomgqibelo ubekwa namuhla.
Ngithethe bangishiye kanjalo ngisale mina ngikhamisile kade ngithetha ngibabone namba sebelandelana beyongena emotweni ngibona ukuthi ayi shuti labantu babedalelwene ngempela sebehlukaniswe ukufa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. UZulu usale ebambe owangaphansi ngemva kokuba umthethwandaba uthe amapholisa aqale eyodinga ubufakazi bokuthi umnumzana Job Sikhala wadala icala andubana athoniswe ngomnyaka ozayo. USikhala osevalelwe estokisini okwedlula inyanga eziyisithupha engathoniswanga ubesemthethwandaba izolo lapho kade kuthiwe icala lakhe lizaqala ukuthethwa. Amagqwetha akhe ahle afaka isicelo sokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ukuze athoniswe evela endlini. USikhala secele ukuphiwa isibambiso okwedlula ithumi lasithupha kodwa umthethwandaba usala. USikhala uza kuzwa lamuhla ukuthi isicelo sakhe sizamukelwa na kumbe uzangena umnyaka omutsha evalelwe eJigurubhi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zithi amanzi empompini abengconywana ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Kodwa zithi kwamanye amalanga ziyaphuza ukuthola imbiko evela kukhansili ibazisa ngokuvulwa kwamanzi kusaselesikhathi. UGainer Gumede weStudio 7 uxoxe lonobhala obona ngezamanzi kunhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngibona ngani sokungcwanyana abekhona nje iholiday abantu batholile amanzi kanye noma isikhukhula mhlana sekade sokukhangele nje ukuthi ngiyona lo muntu ephuza ikansili ebethi angafaka inotice. After inotice yangikhona ngaphuza ukubuya abantu amanzi bengaziwa ukuthi khona kuya nini. Bethi uma sengivuya kuseni zithi amanzi hambile kodwa kuludubo futhi eziphezulu ezima ufakwa amanzi amanzi abuya indawo zingawathola amanzi sakhona kutholakala ukuthi amanzi vele sebuya laphana. So for hours amalutshana baphinde bavale ngoba kwezindawo abeangabuyi amanzi azona ezengi-stress phezulu.
Selikulungisisile yini le council yakobulawayo njalo balipha njani lawo ma-notice?
Ama-notice layo ekuthi ikakhulu bathumelwa kuma-leaders ikakhulu izakhamizi kuma-ward chairpersons kugidi lati executive council yakobulawayo ukuthi siwaflashe nje kuzakhamizi lapho esikhona kuma-squares abantu bekwazi ukuthi kuhambe njani kanye abaningi bathola nezindlela ngedisensi sokuphuziwe abanye grant abalwa ma-WhatsApp ama-social media la abala ma-phone kodwa it's not all that bad bathola nje ama-notice kodwa kuqakathekile ukuthi nxa bengatholanga notice bayabona nje amanzi ebuyini njalo i-council sesike sakhulumisana ngakho ukuthi abafake ama-notice ikakhulu mina njengosecretary lamanzi ngiyakhulumisana nabo ukuthi ama-notice kabazame ukuthi bafake kusasemasinya kodwa into abakhala ngayo bathi khona babe ngathi bazibona ukuthi khona amanzi ale i-pressure nxa bevula bavula amalokishadi kule system abayisebenzisayo ezingayazi i-council abangeke batsho ukuthi khona kusasa amanzi azibe nawo kuya ngokuthi bazabe bavule ngathi ngokusebenza kwabo
nxa evulwa amanzi avulwa okwesikhathi esingakanani
njengoba ngithilo ukuthi khona kwezinye indawo kukhathe kahle bona sevula umuntu wavula ekuseni amanzi after 2 or 3 hours ebebefikile emalokishini but ayisikho okwenzakalayo ngoba indawo zishiyeni kodwa all in all bavula nje kwelanga eliyodwa kodwa phana i-notice ukuthi ibhale i-static restoration of i-water for inyanga sathu kumbe inyanga lanini babeyavula nje kwelanga elilodwa then the following day sebevala sesiyavula kwenye indawo kubantu babavuli nalithi nxa bavula ekuseni kwezindawoseni bavula ekuseni khona ngalapho bavula khona efika emini izindawo eziphansi bathona bewak ekuseni avuke engekho kuhlezana iyindawo eziphezulu thina siwabona ngabo qhile kuvumbeni ngama-2 khonapho kwakuthi saphinda hambe
ngezikhathi ezedluleyo council yayigebha imigodi ama-borehole abantu bekhona ukuthi bahambe baye kukha amanzi imigodi leyo ilokhu ikhona yini emalokishini lamasabhabha
ama-borehole imigodi leyo ikhona sibili kwezindawo ikakhulu emalokishini lamathulo phethu konkulumane umpieda wonganini ngapha emalokishini ngapha kuma-identity suburbs agebha seimigodi ethize iyo nani isiza abantu nabe ayikho leyo mgodi laba abantu baphele nzima emalokishini abadala ikhona nje imigodi lanaqoqoqo lapha engitsho khona basaka sile ama-jojo tanks ama-NGO ibamba lifaka ama-jojo tanks yikho ngani kuyasiza ngapha isikolo kungabe zithwele nzima yikho kwamalanga nje adluleyo kungani kuyaqhamuka imikhuhlane yabo-corelodaria abantu begijima besiyesibhedlela
xa sesilanda ikhefu lomnyaka lo omutsha lizabe lilawo yini amanzi
ngisanda nje ukuthumela i-mesivo ngingani ngiyababonga ukuthi hhayi lokhu kuqhayisa ikhisimusi lapha vele ngandanxa yokuya ilanga elilodwa amanzi baphosile ngani bayazama singazi kuthi iyafika yonaleviki iphinde ukuthi abelokuba sikhuluma kunje cause indawo namhla khona indawo eziningi
lo-ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala ubona ngezamanzi kwinhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekonale koBulawayo. I-Studio 7 ilobele isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo uNkosazana Nisisa Mpofu imibuzo kodwa wathi laye usalindele umbiko ogcweleyo ovela kumanjinela walelo dolobho. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umango wemzingwane usulabantwana abangamantombazana abesikolo abazithwalayo abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili i-12 lethumi lasikhombisa 17. Leli phephandaba lithi ugatsha lwezempilakahle lwethule amanani atshengisa ukuba kulabantwana abangamathumi ayisithupha lanye abasuke ezikolo ngenxa yokuzithwala. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi onogada bebhawa ama-bouncer ngesilungu ababili kade bedingwa ngamapholisa baze babotshwa izolo njalo bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba lamuhla. Ababili laba uGideon Sanyangore loBlessing Kumunda babonakale emfanekisweni wevidiyo betshaya abantu mahlayana ebhawa bethwele ingqamu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
sithanda ukulibingelela salubanani ke zala eZimbabwe abalandeli bonke evasuja 7 nabasakazi bonke siyabonga ukugqiba umnyaka omunye sindawonye lesisakazela kamnandi izindaba eziyiqiniso ke ngilethe ukukhathaza kokukhulu ke ngesikubona laphana ku-social media ama-South Africans endlela ke aphethe ngayo amapolisa amapolisa ayashaya abantu abasawayisaba amapolisa umdasha ipolisa azali gibele amadundu aqeda alikhafulele yindlela ke ama-South Africans afile singakhona abangasabi ngakhona so kukhulu okuzayo ke kwinzalo yeZimbabwe ngonyaka ozayo ke ngikhathazeke kakhulu 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 ma izanup f izaqhubeka ibusa ke sisengozini kakhulu ngoba abalanhliziyo bahluleke ukulungisa izinto kumele ke amazimbabwe sisukume siyerejista ukuvota njengongama-holidays manje abantu abarejista ke ukuvota laphana ke simeke sure ukuthi sazwakalisa ke ukukhathazeka kwethu ke ngendlela ke isimo selizwe singakhona ke izanup f amalakhi inkomo labomnankagwa ngoba beqakazelana izandla kangaka ngoba bayadla kuhlungu kakhulu esikwenziwa ke yilaba abantu bezanup f kukhulu okuzayo ke kumazimbabwenzi-ke especially ngomnyaka ozayo ke abantu baza kufa abantu bazalimala kakhulu ke ngike siqhubeke sigxe kuramaphosa size ramaphosa ma ngaqhubeke busa bisenzat kumele sikubheke kakhulu izanup f izigikebabulali laba if beqhubeka bebusa ke sisengozini enkulu njengamazimbabwenzi
yebo sibingelele ku-studio 7 kubalaleli kanye labasakazi okhulumayo yimi umfoka khumala njalo ye ngithi okokuqala khisimuse enhle keni lonke ngokuye ngithi sekunsuku ezimbadlana nje ukuthi sifike ekuboneni umnyaka omutsha sela kumuntu okade lalele u-studio 7 sukela unyaka okuqala uzofika manje ukuthi singene umnyaka omutsha sisonke singabaphileyo siloke sibonisana sinikana izindaba esengithi mina awukambe bakithi kuyacaca kumhlophe nje ukuthi ezimbabwe kutho ukuthi ma ingabe ufuna ukuba ngumongameli wani uphikisana leZANU-PF kutho ukuthi kumele ukufele lokho akuhlungu kangakanani amazwi kamqondisi Mongi ukuthi uye wahlaselwa ngumuntu emtshela ukuthi wena uyadingeka eZimbabwe ngenxa yokuthi nje umele i-Republic of umthwakazi Republic Party so yinto nje ayifela awubakithi baze kwababuhlungu hayi hayi lizwe laseZimbabwe bese ngibuya ngitsho ngithi nangubaba okhuluma uyazwakala ngezwi ukuthi usengumuntu omdala okhuluma ngomalakhe inkomo ithi nguphendulele baba ye umalakhe inkomo angeke ayekele ukuthi akhulume athi yena konke kuhle ngoba uyadla kuZANU-PF angithi bayadla laba bantu labobelief gawule ojoseph chuma abantu bakithi abavumela into embi into esingayithandiyo ukuthi bona ma befidwa thina singafidwa bona besebebona kungcono sekufanele ukuthi bavumele yonke into esiyibona xa ungabe umgwaqo unjeyana njenga futhi ingabe sisambalela mhlawumbe ngithi u-Falls Road ungcono abathathe ucholocho road yona lo hamba ngaye ugawule thathe onkayi road labo matopo ngale bebona ukuthi kwenzakalani kodwa kuthiwa umongameli wethu uyalungisa elungisani umgwaqo ugcwele amagodi asazi Zimbabwe
ngiyalibingelela futhi njalo mandebeli bantu besindebele lizi ngiyalicela lonke bantu besindebele bambanani chiyani ukuphunguba nokuyiziqhuku ubukhozi bukhangele khona ngapha iqiniso sibili ubukhozi bukhangele khona ngapha loba ngilele isangoma mina siyangitshela ukuthi ubukhozi bukhangele khona ngapha ngokuya kwesikhathi kwaye kulo president Robert Mugabe wayesemashoneni umnankagwa beseduze lobandla ugabe kodwa wabona izikhilo zonke zikamgabe umnankagwa wahliphini indaba nanzo namntu ayisemini emidlands kokule ndaba right baba obet mbuku nguwe khathesi lapho oseduze and isangoma siyakutho sikuqondi nxa ukwanisa ukuziphatha asizange sithi hambe kulalo mnankagwa kuveni hambe utinti kodwa isangoma sikhuluma sothi ukuthi hayi obet mbuku ukhangele lapho siyacela ukuthi impilo yakho ibeni siyacela ukuthi uziphathe lapho uhamba khona siyacela ukuthi ungabuphonga ukuthi imiganye yonke yakuthatha baba obet lapho zikhangelane lawe njalo siyacela kunabonkobo omqondisi nobaizithi ngoku-mrp akuncedi i-opposition ngayibe khona kwaliwanga ukuthi ibe kuhle sili kodwa lapha madoda alingeni la lizakhonkota lize liluphale lize lihle kubuye abanye bakhonkoti baluphale bazibaphibaphi bambanani loo ndoda lo sendilantuzi loo ndoda lo kuthiwa ngoku and undoda lo uzalisiza ngokuya ngokuthi alokho ngogawule wonke wotwana ngochuma konke lapha akulalito lapha labana ngokunye nje lakokuyimdlwane njengokungopopila kokukhonkotayo so lina sendelani duze lobaba labo labo bogawule bakhona futhi zamanini ukuthi abantu benzeni likhange laphana kobhetiba yikho lapho into esikhangele khona nxa sikhuluma ngemadebeleni and isangoma sikhuluma nsuku zonke ikakhulu mina esami nginendilala hlala kashiyana le madebeleni lenzemidlen kodwa hayi siyatsho umnankagwa sasikhuluma njengakhonokho kathesi sesikhuluma sithi bulawayo siqonda wena hhayi mina bengingasikeli bandaleni ikakhulu lezanu ngoba bengingela la ndaba lakulokho okwembusazo kodwa izangoma ziyabe zingijila mina ngikhuluma nje ngosamanje nxa lifuna ukungijinga hayi mina liyangithola liyangithola sibili liyahamba emoyeni khonapha liyakwanisa ukungithola ngoba ngikwanisi lami ukuzibhabhisha but izangoma ziyabe zikhuluma manje ukuthi ah ngokuya kwesikhathi upresident uzafuna emadebeleni nami ngakhanga ngilashuwa yeyi ngabona inkosi iyangitshela sho ukuthi hayi obheti bofu akuzeke kuthi kusasa akuzeke kuthi kuna umnyokozayo hayi ngokuya kwesikhathi
Studio 7 ngenjani yabo umsebenzi omuhle owenzayo okhulumayo ngumangela usenyama yendlovu efountain sibonga umsebenzi eliwenzayo losizwe lincedisa ngalo abantu nxa abantu bekhalazile umangena ongumbhishophi lebandla inkonzo yezimangaliso zomusa wenkosi Church of God in his umangena ucela abalosizwe abalesifiswa ngoba bafuna ukwakha ibandla enyama yendlovu lokudrila umgodi ukuze bancede intsha losizo khona ngale enyama yendlovu efountain village sicelisa uncedo lokuthi nxa sengathola imali yokudrilelwa umgodi sifense le ngadi yokuthi sincedise intsha ekhona abakhonzayo labangakhonziyo ukuze sizame ukukhupha izidakamizwa emsebenzini sikhuphe ulutsha lusekusebenzeni imisebenzi yezandla ibandla liregistered ngaphansi kwenhlanganiso ye-National Association of Christian Councils Churches udirector wakhona engubaba uKhumalo uProper Khumalo uchairman wakhona engubaba u-Edson Moyo Mangena yibo abafisa ukusihlungula inhlelo so izandla zimfitshane kuyikucelisa uxhaso ukuthi nxa lungatholakala lolu xhaso kwangaba lobubelo inkosi ilibusise siyabonga ama-well-wishers they can contact ubaba u-Edson Mangena inamba 0712038839 noma 0776445500 inamba yeZimbabwe sicelisa izandla eziphayo ezilonceda siphakamisele intsha ngegama lika Jesu Kristu siyabonga amen
lathi siyabonga lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala izimathonsi kulandela ukubhubha izolo kwengqungquthela yalomdlalo uPhele oweqembu leBrazil obele mvukuzane uPhele elokuzalwa engu-Edson Arantes dos Nascimento ubele minyaka engamachumi ayithoba minwembili 82 wakhokhela iqembu leBrazil kumidlalo yenkezo yeWorld Cup kathathu ngomnyaka ka-1958, 1962 lo-1970 leli lizwe lathatha lenkezo. Uphele waziwa njengentshantshu engasoze yadlulwa ngomunye umdlali emhlabeni jikelele. Sixoxele olandela ezomdlalo wenguqu umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya mina ibizo elithi Phele okubuye engqondweni yami yinkosi yenguqu ngoba uPhele ube ngumdlali omangalisayo and uqale ibhora at a very young age of 15 and ngumuntu owaphumelela kakhulu wawina ama-World Cup and ngumuntu odlala umuntu olibe leskili lesiyane sokuthi vele abaningi namanje lokhu bemhlonipha nguye singathi bathi yi-greatest of all time igoat abathi imbuzi ngesakithi
abanye bathi lanxa uPhele wenelisa ukunqoba kunkezo yeWorld Cup kathathu izinga lokudlala kwakhe alisoze lifaniswe labanye abadlali abafana labo Messi labo Ronaldo uthini wena ngokubona kwakho
idebate yona le ukuthi odlale ukudlula abanye phakathi kukaPhele Ronaldo Messi lo Maradona idebate vele abathi
abathandi benguqu abahlala bedibetha ngayo, and I'm sure idibeti ezoba khona kakhulu since uKing Phele eseshonile. But asikhumbuleni ukuthi ngo-2020 iBBC Sports actually yayenza ivote, icarried out a vote amongst wona lama players engikhuluma ngawo, and uPhele was voted the greatest player in the world. And I'm sure iFIFA layo yamvotela ukuthi was the greatest player of the century. Now I'm talking about the 20th century. So yeah, I think hands down bangakhuluma abaphikisayo besithi kulabo Messi, labo Maradona, labo Ronaldo, kodwa uPhele ebantwini abazinguqu abalandela abalandela abayilandelayo balandela the way adlala ngakhona during his years, hayi bonke bakutshela ukuthi laba abanye ababoni lutho kuphela.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo, umlandeli wezomdlalo wenguqu, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Umuyi obe ngumculi weSouth Africa uMandla Maphumulo obesazakala ngokuthi nguMampintsha ukhangelelwe ungcwatshwa lamhlanje eDurban ngemva kwenkonzo yesikhumbuzo equthwe izolo. Abanye abaculi bakobulawayo eZimbabwe bathi baqoqe umcimbi ozaqutshwa lamuhla owehola elilodwa okukhumbula uMampintsha, yena wake wethekelela kobulawayo eZimbabwe ngomnyaka ka-2015 leqembu lakhe ele-Big Naz, lapho abahlabela besola udlakela lokukhethana ngemihlobo eSouth Africa. UMampintsha obhubhese leminyaka engamachumi amane lambili 42 uthiye unkosikazi wakhe uBongekile Simelane owazakala ngelokuthi nguBabes Wodumo nengane yabo uSponge olomnyaka owodwa wokuzalwa. Ake sizwe amazwi kababazala kaMampintsha usekaBabes Wodumo uBishop Welcome Simelane ekhuluma embuthanweni wayizolo.
Sihlale kahle nomkhonyana benobhes bahlale bahlale bancinzane bakhwebhane ngithethe bangishiye kanjalo ngisale mina ngikhamisile kade ngithetha ngibabone namba sebelandelana beyongena emotweni ngibone ukuthi hayi shuti labantu babedalelwene ngempela sebehlukanise ukufa. Umkhonyana noko ngiyabonga ngoba ungishiye nomzukulu niyamazi SpongeBob SquarePants.
Lawo ke ngamazwi kaBishop Welcome Simelane. Abahlabeleli beZimbabwe labo bathi balahlekelwe ngokubhubha kukaMampintsha. Kesizwe amazwi omculi weZimbabwe ohlala kweleBotswana uErnest Sebata kungqoqo wayiqhubela uSthandekile Mhlanga weStudio 7.
Sawubona dadethu, ngiyabonga ukuba sibe sixoxa ngaleli qhawe selilele. UMampintsha ukhanya ube yindoda eka dizimisele endabeni zomculo njalo beneinfluence ephezulu sibili. Ungakhangela noma uzwe imbali yakhe lapha aqala khona uyeza na ukuthi indoda eyayinekhono elithize sibili okuchuthi khona kwamanje iMusic Fraternity ilahlekelwe kakhulu indoda eka dizimisele ngomsebenzi wayo. UMampintsha umculo wakhe waguqula into eziningi kakhulu. Ngiyathemba kungasimampintsha abantu abanjengabo Pepsi Oduma. Angazi noma ngabe siyabazi. Ngoba wayene waba nesandla esikhulu kakhulu ekukhuphuleni igama lika Pepsi Oduma. Njalo ne genre akade eyidlala igqomo. Ngesikhathi bengakabuyibo noma mpintsha yayingadumanga kangako noma yayikhona but yayingadumanga kodwa ukubuya kwabo babuya baba nalokho okuthiwa yi-game changer ngesilungu kwazwakala bona. Ungakhumbula ingoma eyayithi umlilo owe-big nazi ambona ukuthi ukhona ongayaziyo nilethemba lokuthi yaziwa zonke indawo. So iqembu le-big nazi sibili linayo umampintsha la libuye kakuhle kakhulu ngakho la khona manje njoba selilele iqhawe kubazwile lezikhulume esikhumbuzweni sakhe namhlanje bemkhuluma njengeqhawe leliyana elikade liphethe sibili indima ephezulu endabeni zomculo noma eseyedwa nje wawubona ukuthi elakhe igama akalilahle wawubona ukuthi akusokuthi umkhulu kuphela ngebig nazi yena umfoka amaphumulo obemkhulu kakhulu kuzo zonke izinto zomculo ayezenza konke ayekuthinta nje kwakusiba kuhle le influence yakhe ebaculini iyakhanya iyazwakala njengoba ubona kuvela abaculi abaningi abazama ukwenza istyle esicishe sifane nesi. Ngangimkhangelele phezulu le nganginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngingayafika la akukhona noma singakaze sihlangane like okwamehlo kodwa ngangihlala ngimbona nje laphana emculweni ngangivuma ukuthi ngelinye ilanga ngizake ngihlangane laye sixoxe maybe senze okunye thizeni sisonke but hayi impilo usungafisa ezinye izinto kugcine kungenzekanga ngoba indlela omunye lomunye kulalapha ephelela khona iqhawe lizalala ngokuthula. Umuntu okade izimisele kakhulu emsebenzini wakhe. Indoda ekade izimisele kakhulu lasemndenini wayo uyabezwa izikhulumisa ukuthi umuntu okade izimisele kakhulu ekwenzeni lekukhuphuleni abanye abaculi. Ya lapha ngiyabona ukuthi silahlekelwe sibili. Ngumuntu okade sazokuba negama elidlulelelo afe eseyilona. Ya. Foka maphumulo kuthiye igebhu enkulu ebaculini nje bonke abakade bekhangelele kuyena nabalandele bakhe. So ngithe emndenini wakwa maphumulo abakhali bodwa sinabo baduduzeke iqhawe lilahlekele thina sonke. Siyabonga.
Hayi siyabonga Ernest Sebata hayi kalale kahle uMampintsha. Ye usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje sisithi ke olifisela ke umnyaka omutsha omuhle i-new year ngesonto. Imi ke uChris Gande nxa ke silingezwanga indaba zethu liyakwanisa ukuzilalela njalo ku-www.voandebele.com. Happy New Year Zimbabwe, siyodibana ngomvulo.